soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mthwakazi omuhle ngolwesihlanu mhlaka 22 kumpandula 2023. Igama nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukhetho ledemocracy eZimbabwe izinto ezihlala ku English dictionary asizange sikubone lokho. Idemocracy ikhuluma ngezinto ezikhuluma ezifana njengeconstitution.
Ivandla le-TCCC lisola uMongameli Mnangagwa ngokutshela umhlangano we-United Nations izolo ukuthi kulombuso okhululekileyo elizweni lakhe lokuthi umnotho weZimbabwe ukhula ukwedlula eyamanye amazwe asezansi e-Afrika. Kodwa abezanu-PF bathi uMnangagwa ukhuluma iqiniso.
Kanti abakabakuhle kungani bevumile ukuthi bangene lapho abakhethwe khona njengama-councillors ayi-opposition angenile khonapho akhethwe khona wagcotshwa ama-MPs.
Owake waba ngumongameli we-South Africa uMnumzana Thabo Mbeki uthi kubalulekile ukuba umongameli Mnangagwa athathe izinqumo ezifaka uzulu weZimbabwe phambili ukuze kuqedwe ukudonselana okukhona phezu kwempumela yokhetho njalo kulungiswe umnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ivandla eliphikisayo ele-TCCC selisole kakhulu amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethule emhlanganweni we-United Nations izolo lapho azitshaye khona isifuba sithi eleZimbabwe yilo elilomnotho okhula kakhulu ukwedlula yonke eyamazwe asezansi ye-Afrika. Umnangagwa uthe njalo eZimbabwe kulombuso wentando kaZulu idemokhrasi kanye lokuthi ukhetho olusanda kwedlula luqhutshwe kuhle lobanje lusolwa ngamaqula enhlanganiso ezinengi ezigoqela e-African Union kanye le-SADC. Usole njalo izijeziso zenotho azetheswa iMelika esithi kumele zesulwe ngoba zilimaza uZulu makhansa. Nanka amazwi kaMnangagwa.
Zimbabwe continues to entrench democracy, constitutionalism, good governance and rule of law following the recently held 2023 harmonized general elections. I am pleased to highlight that our country enjoyed peace before, during and after our free, fair, transparent and credible elections. Zimbabwe has been under the illegal unilateral economic sanctions for 23 years, imposed by some Western countries. These sanctions were designed to subjugate the sovereign will of the Zimbabwean people. We therefore demand that the unjustified unilateral sanctions be unconditionally lifted, including those imposed on countries like Cuba. In spite of these debilitating sanctions, the people of Zimbabwe have become masters of their destiny. We are recording unprecedented development and economic success milestones. For the last 3 years, our country has been the fastest growing economy in our Southern Africa region. Further, Zimbabwe is prioritizing the eradication of poverty and improving the quality of life of our people, particularly those in rural areas.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma emhlanganweni we-United Nations General Assembly e-New York izolo. Abe-TCCC basole uMnangagwa besithi kuyamangalisa ukuthi uyaziqhenya ngokuthi umnotho weZimbabwe uqhuba kuhle bona abantu beduveka lokuthi ukhetho lwahanjiswa kuhle khona isadagle AU zisithe kunenge okungahanjiswa ngemfanelo. Sixoxele umnumzana Tim Moringai owe Triple C khonapha eMelika.
Simangele sisizwa ubaba umnangakwa ngoba ka I think okakathesi asikwanisi ukuthi ngumongameli welizwe leZimbabwe ngoba siyakwazi lathi ukuthi izinto azikabi finalized. So ya yena ubuye ngokufuna kwakhe ukuthi tshela abantu ukuthi sengumongameli weZimbabwe, but thina siyakwazi ukuthi ukhetho ledemocracy eZimbabwe izinto ezihlala ku English dictionary. Asake sikubone lokho. Okwesibili ikuthi i-democracy ikhuluma ngezinto ezikhuluma ezifana njenge constitution ukuthi i-government yelizwe nalelo iyabe imele ihambe according to what the constitution has said. Siyabona ukuthi umnumzana Job Sikhala lo nomzana Jacob Ngarivume ama constitutional rights abo have not been adhered to or followed through. So konapa ma uba umnanga kwe kuluma ngokuthi kule democracy eZimbabwe ayi ikuzi uzichaza nje engakwazi ukuthi abantu bonke bayabona ukuthi the world is not in the supporting their actions during the elections.
Yebo lina lithi ukhetho kaluqhutshwanga ngemfanelo okuyinto ekhulunywa ngama observers amanengi agoqela we-African Union kanye laweSADC. Kodwa umnangakwa utshele i-United Nations ukuthi hayi ukhetho luqhutshwe ngemfanelo njalo wanqoba kuhle nje.
IZimbabwe is a country among a group of nations. Amazwe wonke ale brotherhood sile regional body ethwa iSADC. SADC sabona laphana eLesotho kuze kube le lodlakela. Yona iZimbabwe yathumeza ama intelligence operatives amasocha uyencedisa ukubisela uPrime Minister owayesekhithiwe ongaso emthethweni. So there are rules and regulations for ama elections and ma elections protocols and how to follow the constitution among the SADC brotherhood. Singasuka khonapho siya ku African Union. The African Union ile mthetho layo etshela ama countries wonke ukuthi ma ongalalela your regional brotherhood ku AU lakho kule mthetho ekhona. Sifanana labantu abahlala endlini elobaba lo mama. Kulomthetho everywhere where you go. Ungasuphula yona lo mthetho, then there is repercussions. Khathesi eZimbabwe asila president. Sonke siyakwazi khonokho. The whole world is saying ukuthi ubaba umnangagwa ekhulume esithi there is a president in Zimbabwe, hayi lolo asoqiniso, ngoba siyakwazi ukuthi iSADC layo sizwe ubaba uRamaphosa esithi abakanikwe i-final report so they can sit down bakhangele ukuthi okwahamba wrong yikuyini. So okwakathesi hayi siphonga ukuthi sile representative evele eZimbabwe, but umongameli welizwe asila.
Umnumzana Tim Moringai isiphathamandla sebandla eliphikisayo ele-Triple C khonapha eMelika. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule, yena othi ngempela kulombuso okhululekileyo eZimbabwe.
Ukhetho nkobolo wahamba kuhle. Isibonelo ukuthi konke kusho kwenziwe, sokonke sokudlulile, ukhetho soludlulile. Kanti labo bathi abahamba kuhle, kungani bevumile ukuthi bangene lapho abakhethwe khona, njengama-councillors ayi-opposition angenile khonapho akhethwe khona, bagcotshwa ama-MPs alama-senators bangenile lapha abakhethwe khona, bangenile edaleni eParliament, bangeneleni nxa ukuthi ukhetho lohamba kuhle. Kungani bevuma ukuthi okunye lokhu bawinile, kungathi bengavumi ukuthi kulapho abaphumelelanga. So konke lokhu ngawukhangela nkomo, ayisiyo nto enhlela leyo ukuthi abantu bebesezinto zokutshola bebhodisana lento zonke ezinjengalezo. Sithe abantu ukuthi ukhetho kalukambangwe, abatsho bengekho bengangenanga lapho bakhethelwe khona, behle bezimele eceleni bangenelani.
Vati vangenile babagawule ngoba ngokutsho kwabo kabafuna ukukhalalela indwangu amasimu.
Hayi, Nkomo, inhlala yenza, inhlala yikho bahlala bekukhuluma balamanga. Ngabe njalo ukuthi uthi abakho ngokulungisela abantu. Bangokulungisa okuqondane labo kuphela lezikhwama zabo. Abanani lokulungisela abantu uZulu. Inkulumo yabantu abanjalo bazi cebela kuZulu ukuthi xa besithi wena kukho uqedwa lwabawe, xa bephakathi kwethu yakhona, hayi balamanga. Ukhetho xa abantu besithi bona ukhetho lwabawe, abameceleni sibone siyuthi baqinise ukuthi ukhetho lwabawe. But xa bephakathi laphana, even xa bazama, ibandla labo lazama ukuthi ithi hayi mani neceleni, kodwa bayala kakhulu ukutshengisa ukuthi bayavuma ukuthi ukhetho lwabawe.
Uthe njalo uMongameli Mnangagwa eZimbabwe usegxilise umbuso wentando kaZulu esingathi idemokhrasi. Kodwa abamabandla aphikisayo labanye abalwela amalungelo bathi hayi, idemokhrasi kayisekho eZimbabwe, abantu bayahlupheka, bayahlukuluzwa, abanye bayathunjwa, bayatshaywa ngezikhathi zokhetho, akula demokhrasi ekhona ngokutsho kwabo.
Umbuso khona lo kaMnangagwa kathesi awusombuso lwana ofana lo kaMgabe. Abantu bakhululekile bazenzela umathanda ikubazwa bekhuluma intando yabo, bekhuluma into ezingayisizo. Kulokuthula kuleli lizwe akufanani lamazwe amanye esingabala njengabo South Africa ukuthi umuntu uyabulawa nje uthole umuntu ezihambela lapha. EZimbabwe umthetho ubanjwa njengomthetho. Umthetho ngumthetho Nkomo, la njalo abantu bakhululekile, umuntu uvikelwe, ilungelo loluntu liyelusiwe lapha eZimbabwe, njalo umuntu yena ngokwakhe uvikelwe kakhulu kwedlula yonke into, ukwedlula yonke inyamazane engabi khona lapha elizweni lakithi. Kodwa khonapho abantu bakhona abanye sebagcwala nje ukuthi idemokhrasi nale ekhona sebenza bephongudelela nje begcine besenza into ezingayisizo. Uthola abantu bekhuluma lento ezingayisizo bephambanisa abantu. Nkomo, kulokuthula elizweni leli one yiko kuqakathekileyo, ngoba ukuthula into yakuqala Nkomo emele ibe khona ukwedlula zonke izinto. Kwese kulandela lokho abantu bona ababakhuluma ukuthi akula kuthula eZimbabwe, akula demokhrasi, bebezigambeni la olalokho. Mina vele Nkomo nyamangala, anizange ngizwe ukuthi abaphanjanisiwe emhlangano kade besenza bekhantaza bekhululekile esigabeni sethu. Ngingazi kwezinye iy'ndawo ezicatshileyo engxa esingazaziyo, but labo bantu bebezikhanfelela bezenzela umathanda besenza yonke into. Abazange longaliphi ilanga kulelinye lapho elihlangane khona ukuthi baphanjaniswe emhlanganeni yabo kulesi sigaba esikisho sakithi le.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF sixoxela ekobulawayo. Owake waba ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki uthi kubalulekile ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa athathe izinqumo ezifaka uZulu weZimbabwe phambili ukuze kulungisiswe ingxabano ekhona phezu kwempumela yokhetho njalo kuthuthukiswe umnotho. Umbeki wethule amazwi la ekhuluma lomsakazo we-SABC eseNew York ngapha eMelika. Uthenxa ungumkhokheli uthole ilizwe lakho lisebunzimeni obufana lobeZimbabwe, kuyabe kumele uthathe amanyathelo aqakathekisa uZulu njengalokho okwenzakala ngo-2009 kuze kubunjwe uhulumende wenkazatho phakathi kwebandla leZANU-PF lele-MDC. Umbeki nguye owakhokhela inkulumo zokubunjwa kukahulumende lo esangumongameli. Osomabhizimusi bakobulawayo babe lomhlangano lomphathintambo wezamabhizimusi unkosikazi Sithembiso Nyoni izolo, bamethulela izikhalazo abathi kumele zilungisiswe nguhulumende ukuze kuvuselelwe amabhizimusi akuleli dolobho njalo kusungulwe amatsha. Kubika u-Anastasia Ndlofu.
Umhlangano lo ungenwe ngabosomabhizimusi abedlula amakhulu amabili abavumelane ukuba idolobho selibhazalele kwezamabhizimusi. usomabhizimusi osakhulayo unkosazana noMathamsanqa Simanga uthi sokumele kusebenze ubulembu ekuthengiseni impahla elungiswa eZimbabwe.
Mina ngizokhuluma nge-digitalization e-commerce sokuthengisa online, ukuthi abantu bezama ukuthengisa online ngoba yindlela eyaphambili ukuthi abantu beyazi ngama-products abo, not just eZimbabwe but emazweni la angaphetsheya.
Usomabhizimusi olungisa insimbi uMnumzana Dosen Mengisi ucele ukuba kube lamathuba avumela ukuthenga imitshina emitsha.
La ukhangela imitshina esebenziswayo lapha eZimbabwe, it's old machine. Yeah, with 1960s to 1940, 1930. So imitshina leyana can't compete. Kayikwanisi ukuthi ilingane lemitshina esebenziswa eIndia. Ukuthi nga umuntu eZimbabwe enzi i-one product, eIndia bayenza 60, eChina 50, eSouth Africa kumbe 20. So akulingani. I-market eZimbabwe ikhona. Abantu bangakhuluma ukuthi eZimbabwe akula market. Ama-imports kathesi maningi.
Umqondisi wamabhizimusi amancane i-SMEs Chambers unkosikazi Sithabile Bhebhe ukhala ngokuthi amabhizimusi awalamali yokuwavuselela.
Ngenele okuningi kakhulu ngoba abantu bakubulaya sebesafe kakhulu. Abantu abalamali izinto kazihambi njengoba la ubona. So sikhangelele ukuthi izinto ziphutshe, uminista njengoba esithembisile imali bekhona ama-SMEs athole umsebenzi, ngoba ama-SMEs aramsebenzi. Lokuthola lokho sokwenzakile lokhu kubulawayo nje ukubona abantu abaningi they were affected, and okubuhlungu okuthi vele abanye abantu ababa bayanga isikolo ngenxa yokuthelwa la ngenxa yokuthi akulamali.
Umphathintambo wamabhizimusi lamankampani unkosikazi Sithembiso Nyoni uthembise ukusebenza lo meya wakobulawayo lo mphathintambo waleli dolobho ukuvuselela amabhizimusi akobulawayo.
Sivumeleleke manelela manelekazi ukuthi sizasebenza ndawonye. Sizaba liseko lakobulawayo. Iseko liyalazi lapha kumele ufake ibhoto ezini. Ukholukati angaqamuka uSithembiso angaza kayibambi ibhoto. UJudith angaqamuka uSithembiso kayibambi ibhoto. USithembiso angaqamuka uJudith Ncube kayibambi ibhoto. USithembiso Nyana angaqamuka uKholukati will not hold the seat. But together, in this triangle, iseko leli, we will make sure ukuthi ibulawayo. As one of the speakers said, to the best of our abilities comes to the glory of yesteryears, if not better.
Osomabhizimusi bacele unkosikazi Nyoni ukuba acele uhulumende ukuthi aphume lemithetho elawula amabhizimusi ehambelana nesimo somnotho welizwe esikhona manje. Kusebenziswa imali njalo ehambelana lomnotho welizwe, kulungiswe imigwaqo, kuthengwe imitshina yakulezi insuku ngoba ekhona isimidala. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Selikubonile na okusemaphephandabeni. IZim Live ithi kulabasekeli bezanu PF abalishumi lambili 12 abamiswe enkantolo besethezwa icala lokuphehla uDlakela ngemva kokutshengisela emahofisini ebandla labo eHarare ngolwesibili. Ikroniko ithi umongameli Emmerson Mnangagwa usole amazwe aphetsheya esithi achumayela ivangeli lamalungelo oluntu kodwa wona ephehla izimpi kwamanye amazwe. Sokuyisikhathi sempiko yenu.
Studio 7 ninjani basakazi bethu, siyabonga kakhulu umsebenzi elisithulela wona. Okwakitho kweZimbabwe akusakhulunywa lo, asisakwazi ngesokuhlangene kwaba yigidide kwaphinde kwaba la yini futhi iSodoma leGomora, ngoba kusekhaya ngale kunzima bafowethu, kunzima yazi ngathi sizwa kuthiwa khona yeye kuthi asebelungisile ezehealthi ukuthi ezibhedlela yazi abantu bangabothi abantu amanga into engekhoyo and labona abalandela izanu zakithi akililandeleli ithuleli yoba nalakwazela ukutholayo lisiyeke lethi nesihluphekayo lingakhulumi manga esibhedlela manje umntwana ma eqabukile ethukile uyahamba esibhedlela umntwana ufuke ubhalele ukuthi hambe ethenga iplasta into zeziplasta ekhemesti ukuze umntwana eyifakwa iplasta isibhedlela ukuthi isibhedlela asingelaplasta khonapho singathi thina isibhedlela kulothi into elukhona khona lapho hhayi kungadlalwa ngabantu la abathola khona ukudla khona ngale kabadle bethule bengabokuqambela abantu amanga bengabaqambi sibili amanga ngoba kuzwisa ubuhlungu lokhu thina baye kuzwisa ubuhlungu ngoba kwapha siphanda nzima sithi emazweni umntwana selimile sisesibhedlela sokuthiwa kufunakala iplasta iplasta yakhona iyathengwa ngapha yena uqamba amanga uthi ezibhedlela sokuthi kuba phakathi komphakathi hayi nyamesaba lawo ubaba wena umnankakho hayi amanga lawo sokasoyindoda la umfazi olamanga sowambona ukuthi umzena wakhe
ungakunjani msakazi nabalaleli ikhabhinethi kamnankagwa le uyisethaphe for ukuthi bantshontshe hayi kuntshontshe kokudlala and manje itheni yakhe yokugcina sefuna ukuntshontshela isayini yiyo nje into afuna ukuyenza and ngapha nabantu be-CCC uchamisa uthatha abantu beHarare zobafaka kobulawayo and maNdebele niyasetshenziswa angazi nizovuka sekutheni inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngiyabonga msakazi
Zalubonani basakazi be-Studio 7 labalandeli bonke nje umhlaba wonke jikelele lingabe linjani basakazi abahle ukhuluma uKB ya lapha besikhuluma ngale nto yamnankagwa le ukuthi yena uyazifaka emhlanganweni kuphela uyahamba yena okhangela ukunyamalala ebeloku ehamba-hamba kuphela ehamba-hamba uhluleka ukulungisa into zaselizweni etshela abantu ukuthi izibhedlela zirayithi ngabo izibhedlela ukhuluma kuphela ngoba ufuna ukuthi bebuke ukuthi uyayenza kukhona into ezamayo kungela ludo ejwayela abantu kahlale lo muntu luyadelela
asalibonani Studio 7 ekhaya elihle ko-VOA VOA siyabonga mna ngakho vele ngikwazi ukuthi akula nto azayikhuluma ku-UN ukhala ama-sanctions lo ndoda kodwa undoda ama-sanctions akhala ngawo nathi usifakele ama-sanctions na uzenza inkunzi kahlangane nezinye inkunzi ezimgilayo inkunzi ayigilwe ngezinye inkunzi so nanto lapho sifakele ama-sanctions nathi sizosihlala emzansi nxa ukuthi sifalekele ukuthi ama-sanctions akhe la last time uMtafatsa Mgwadi uthe abantu mabuthi bangakhuluma kabi ngezani kodwa umuntu angakhuluma kabi ngopresident kufanele abotshe so abakwamukele nabo lokho ma sibothela thina ukuthi sikhulume ukuthi umbuso kamnankagwa sowufuni siyabothelwa lokho naye kabothele ukuthi uqilibezele ukhetho eyi labotsha so umnankagwa ama-sanctions a-right naye manje ubhizi izolaphana ukhulume ngendaba yezibhedlela ukuthi yena abakwazi ukumela i-health manje kanti waye ngabani health bayimele uDavid Coltart uzowayenqaba ukuthi enikezwe imoto ngenxa yokuthi yebona ukuthi i-health ifile yena i-health oyibona iphila yiphi elo madala lo eyi abantu bezwane kahle kahle bonke siwabalimaza abasaboni sebe-blind
Studio 7 linjani bahlonishwa bami hayi thina siyaphila ya sesathola nzima sibili isizwe sakithi lizwe lethu sithole nzima kakhulu ngokubuswa amaganyana amaganyana azasivusa sibili ukuthi bafuna bahlala besona sisenhluphekweni ebuhlungu kakhulu ngoba nisiza kukhulunywa ezindaba zabomnanga babekhuluma khona le mhlanganweni abakiwo into yonke abayikhuluma ngamanga mna ngikwazi ukuthi abantu labashiwa kuhamba njani empilweni zabo and balamanga amakhulu othi vele abaselanihloni la manga bazinongitsho amakhwapho omnankagwa ayi sithole nzima kwelakithi umnankagwa ngosathane sizomkhulu akhona ngayi kancane akulanti uthi uyenza into enhle elizweni kungela ivini into ayenzayo hayi awungosathane lo muntu mpela hayi unkulunkulu asathi uzasizwa nena ukukhala kwethu kodwa hayi siyazi unkulunkulu akalibali uyalazela khilana alibekileyo abantwana bahlehlishelwa abantwana bahluphekela abantwana bethu abo isikolo fee ezibhedlela ivele akulanto enhle ethi babe yonke into yinyakanyaka kube ngaqeda kayongomnankagwa umnankagwa kulanto azayiyenza kulanilizwe vele eshi kunzima bafethu siza kuthini ngiyabonga ukukhuluma ngosifana ngikore kutswana hayi aya sithole kanzima kodwa sizo zami ngenhliziyo yami mina ibuhlungu kakhulu ngelizwe lami
Studio 7 asigile mbondo sigile ngenkosi ngabazama ukuthi ngikhulume ngendaba kaRamaphosa ukuthi isadakhi izahlala phansi kube njani njani akula lokho ezaphuma lapho
into ekhona nje ukuthi bazama nje ukuthi bezama ukuthi kuthiwa bakhulumile kuphela oRamaphosa labo bafuna sihlale siyigqila ngeSouth Africa ukugcwala kwabantu khona ngale South Africa kibo kuyinto abayibona yinhle ngabona bezigqila zabo nje sihlala lokwa sisimezini sisiyakhile kutho ukuthi ababoni nje ukuthi impilo yeZimbabwe injani ukuthi ababoni sekuthi impilo yeZimbabwe injani ngabantu besithinga kangaka into nje enhle engiyibonayo ema-Cleveland ngapha nasekuthumpton khuma siphila kahle asisakuhlukunyezwa asithunjwa yikho lapho esiembona khona ubungcono nje esilabo thina ngapha sacina nge-ground kathi se-ground sisemashoneni bayathumbana khona babebele kubone sebesakubonayo nge-ground angikho ngiyakujabulela ukuthi bebulawa abantu kodwa labo bangabeke bekubone khonokho sakubona nge-ground yi-ground yakhona layo khona ngayo
Leyo bekuyimbiko esithunyelwe ngabalaleli beStudio 7. Nxa ufuna ukuzwakala lawo emlaleli, thumela wakho umbiko ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318.
Ekhuluma emhlanganweni walonyaka Open Government Partnership Global Summit, unkosazana Samantha Power wathi kuqakathekile ukuba kube lekhululeko kaZulu emazweni omhlaba wonke jikelele. Uthi lokhu kwenzakala uma uhulumende ephathisana labantu kukho konke akwenzayo. Uthi emazweni lapho uhulumende adonsa khona kanye loZulu, kuningi okutholwa ngabantu okunjengokuba lesamba semali esiphathisa uZulu. Uthi uma kukhanya okwenziwa nguhulumende, lokhu kwenza ukuba kwenziwe amatshe aligugu lokunye ngendlela eqondileyo. Unkosazana Power uthi uma uZulu ebhatheka kunhlelo zikahulumende, abantu balakho ukuthi kwenziwe abakufunayo okunjengokuthi okwenziwayo ezigabeni kubancede kakhulu khonapho abahlala khona, ekwakheni izikolo, ekuhambiseni abantwana ezikolo, ukwakha amakilinika lokunye okuqakathekileyo. Uthi ukubambisana kwahulumende loZulu okubizwa ngesilungu ukuthi Open Government Partnership kuyaphambili. Uthi kusobala ukuba kuyaphumelela lokhu njalo ohulumende bentando kayiphikiswa sebethwaliswe nzima ngabantu abafuna ukuzibusa. Unkosazana Power uthi lokhu kuvezwa kuphenyo olusanda kuqhutshwa ngabe Freedom House. Uthi balwisana kakhulu labohulumende abakhokhelwa ngontando kayiphikiswa. Lempi ekwele Ukraine layo uthi kuzabonakala ngokuya kwesikhathi ukuthi kuyavinjwa kumbe hathi labo abazama ukuhluthuna amazwe abanye abantu. Uphawa uthi kuqakathekile ukuba uhulumende adlelane kahle loZulu ukuze kube lozibuse ogcweleyo. Uphinde wathi kule ndawo ezinjengesabelo seKaduna kule Nigeria esaphuma lamacebo okusebenzelana lohulumende, basebenzisa inkundla yokuxhumana ebizwa ngokuthi yi-Eyes and Ears. Umuntu obona okwenzakalayo uyathumeza enkundleni le abantu lohulumende bakhulume ngakho kulungiswe ngesiphangiphangi. Lokhu sokwenza ukuba abesifazana bengabeletheli ezindlini njalo kube lezakhiwo ezikhangelane labazithweleyo lokunye. Unkosazana Power uthi uhlelo lwe-Open Government Partnership lukhangelwe ukuba luzamemetheka emhlabeni wonke jikelele. Uthi uhlangothi lukahulumende wakwelamelika olubona ngezentuthuko olwe-USAID solubambisana le-Open Government Partnership ekumemethekiseni uhlelo lolu oluzanceda uZulu.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Sizigqiba-ke lapha ezekuseni Mthwakazi, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-CCC lisola umongameli Mnangagwa ngokutshela umhlangano we-United Nations izolo ukuthi kulombuso okhululekileyo eZimbabwe lokuthi umnotho welizwe lakhe ukhula ukwedlula eyamazwe wonke asezansi ye-Afrika. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half-past 7 na olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.